ilanga leli lenyanga yangikhona kungaba kunjalo kodwa ke nxa sisuka ngapha ekujabuleneni sisuke kujabuleleni ngapha sijabula sikhangelane futhi lokhethi kuyenzakala ukuthi kube lama disappointments phambili lapha intokozo le kade ikhona lapha abantu bejabula nje ukuthi khona bangamaqhawula ngaleli lakhethi kube sokusiba kubi futhi akwehlukanise inyanga yokhetho ibe yodwa inyanga le ekhangelane lamaqhawe kunye lombutho wesizwe kuthiyani nalokho ukuthiwa khona kulokhetho thina as a military veterans there is no point yokuthi sibe ngabantu okuthiwa sizakuya ekhethweni sisiyakhethwa ngabantu esabakhululayo there is a serious mistake lapha a serious mistake uhulumende kamugabe lo uhulumende yethu lesilayo namhlanje they are doing the same mistake iwo veterans kumbe amaqhawe esizwe lombutho akumelanga becela ukuthi bebe le quota system eParliament ama war veterans wona ngowamaqhawe those are the rightful people to give the advice kumkhokheli welizwe ngoba nokuyabe kulokukhumbuzana ukuthi ke lokhiyana ke hayi laba abanye abantu labo
nxa sikhangele lina abalwa impi yenkululeko libona ngani uzibuse okhona kathesi liyavumelana lakho yini ukuthi yikho elakuyela empini
khulume nje lokhona kathesi nxa sikhangele siqathanisa ngalokho okwasukunyelwa ngabantu ithiwa abantu besempini kwakuyi against the system i-system leyo izenzo zabelungu ondlebe zimhlophe kumbe ezikhanyelanga omadolo amade kwakuyizenzo zabo ezazingalunganga pho ke ngoluhulumende okhona sikhuluma okhona kathesi akhona karobert mkhala okunye kwakhona kuqondile sibili wenza kahle laphana I think ama-advisors yiwo ngam-advise kuhle but 100 almost there ezinye izizathu izwana lezo zokuthi kwaba phela nakhona ukuthi kulama-sanctions yikho ezinye izinto lokhu ezingakaqondisiswa but nxa sikhuluma nge-devolution of power ngibone engazani lokhu kuqondile lokubambanisa abantu ndawonye yikho lokhu esasikulwela lokhu esasikufuna abantu bebanjaniswe ndawonye abantu babanjaniswa ndawonye kukhangelwe indaba ye-gugrawund uhulumende okhona yena lo i-second republic uvulile amabhuku athena kakukhulunywe lokhu kungazokwanyenyezwa isephithi ukuthi khona yasuka indaba yakhona yafakwe ezinduneni izinduna lezo wafike zona kathesi impendulo yangikhona ukuthi kanti uhambo lolu abaluphiwayo solungaphi but yikho konke khona lokho esasikufuna lokhu ukuthi khona abantu kabo kube nomanyana yikho khona lokho so ke ungakhangela i-devolution of power ngabantu ababe besehluleka ukuthatha amandla abo amandla ehliselwe ezabelweni in terms of development but you'll find ukuthi khona nxa uhulumende ekwenzile lokhu etheka kube yilokhu abantu abayibo kuthiwa khona be-implimenta leyo devolution begcwalisise kufike ebantwini yibo abangekhoyo abakho kwezinye indawo bakhona bayadivelopha bayathatha imali ze-devolution bezisebenzisa ngendlela eqondileyo beqathanisa nemali ye-CDF Constituency Development Fund bayasebenza sikulokuzwana ngapha ngakithi kakula yizero unless uhulumende esukume elandelele if you look at i-example umgwaqo wenkayi lokhu mile khona lapha nwathiwa khona ngwelsman umabhena lokhu khona lapha it is because uhulumende kumbe umngameli welizwe katshelwa iqiniso yikho khona lokhu esingakufuniyo sifuna kukhethwa abantu abazakwenza izinto ngendlela efaneleyo.